uhulumeni ubhulo waluthwala kusukela ngo-1980 kuze kube namhlanje. Njengoba kulokhetho lona lolu amaphaphu lezivindi ayachaya nanxa ungasiwe wezani. Vele uyakwazi ukuthi khona usenkingeni, uthwalelwe ubhulo, uzabe usemajele, kwabanye imhlangano iyavalwa, kuthiwe khona haya kulazi mota zamapolisi, manpower in Lutshwana. Wena uzenzele nje umhlangano wakho usithe ebantwini hayi ngifuna ukuba ngukansila, babe bephezu kwakho. Abantu ababulala abantu ubathola bekhululekile. Ufica umuntu pre-bail kodwa ngumuntu obulela umuntu, but umuntu obesenza umhlangano kumele ayefela esitokisini kumbeni ejele. O-voters roll bona laba asoze babonakale babuntu. Kuvele kwenziwa sithwala ubhulo entweni yonke. Ilizwe lifile, ilizwe lifile, kade sikuthiwa emadorobheni kuthiwa i-opposition. Ungakhangela silomgwaqo wenkayi thina. Umgwaqo wenkayi kawenziwa kodwa silabo MP abezano kodwa.
Yes, ibe kulapho. Yes, ibe kulapho singakangeni kakhulu. Siyokugolide, uyazwela lapho golide bakhala abaphikisayo. Siyabonile njalo kulaba amakhansila amabili awe-CCC abotshiweyo njalo lo sikhala, uJob Sikhala yonke phakathi khona ngale. So ke libatholela ubhulo ngaliphi la?
Ngiyabazi ama-opposition activists njalo abanye abamele dalela parliament abanye ama-councillors abangakazi beligqobe emnyango wenkamba yamapolisa kumbe ezitokisini kodwa labo bayakhankasa njalo abanye bakhona benqoba sibili baze bayongena ama-parliament lasemakhansilini angikhona khona ngale bengazange baboshwe kungenxa eyokuthi bona bayenza izinto zabo landela imithetho yelizwe ekhona ebamba wonke umuntu, ayibambi kumbe umuntu we-TBC kumbe wemthakazi kumbe umuntu we-ZANU-PF kumbe we-ZAPU, ibamba wonke umuntu. Ko kulabanye abafuna ukuzizo ngandle njengakona kade usukutsho uka-Job Sikhala. Uka-Job Sikhala akulandile politics lokwa. Umuntu owayevele enzenzile into zakhe waya phambi kwe-court yamnika i-bail lama-conditions angikhona ukuthi nxa uthatha i-bail leyo kumele uzibambekade, uzibambekade, uzibambekade. Nxa ungakela ukwenza konoko mhlawumbe uphenduka lapha phambi kwethu sizakhipha konke lokwanade sikunike khona ama-privilege labana sesikufaka ngephakathi indaba yakho ithethwe uphakathi. Ngoba uyakuthenga futhi una awufuna ukunjani ukulalela lokulandela izimiso zabe zifakwe khona abantu. So izinto abantu abazenzela bona bodwa. I've seen mina ukansela wami lapha enumber 6 lapha kakazaboshwe, uMP wami lapha ephila nampoboma kakazaboshwe. So is many other parts of the countries ama MPs ama councillors abaningi kabakazi beboshwe ngoba bayenza izinto belandela imithetho.
Siyakuzwa Chuma Bancube bazwela ugolide lapho uyakhuluma. So ke uthi bakhona abanye benu abangamahlongandlebe, so ikho ngazani kuyahlupha khona.
Ye ugolide uzahlekwa la ngokungonana kuyahleka osokusiza umuntu nxa ekhuluma. Nxa wake walalela u-Enos Nkala ekhuluma ngesikhathi sakhe kodwa ekugcineni wagcina selikhuluma iqiniso, bakhuluma ugolide ngesikhathi sikamgabe ekugcineni beqa bavumelana lathi ukuthi khona umgabe ugangi. Kade suyakuveza futhi ugolide ukuthi ungaba muhle kubo golide kawula problem njengoba ekhuluma ngokokhansila bakhe. Umuntu ongathintwayo ngolunge kuyo izanu lobe zakhuluma ngo-PF wakhe akusebenzi izanu leya. Ayisiyo ka-PF izabi izanu yale sikhuluma ngayo. Izanu nge-idea ngezenzo zayo zakudala othuma bengekho kuyo ibagijimisa la. Kade sebegijima layo sebempongoloza kube yibo asebethwele umphongolo wokuklabalala bekuzanu. Akusebenzi okuyinto khona lokho. Akusebenzi nje uyakwazi futhi Chuma njengoba ekhuluma khona. Into ekhona Chuma yekelana abantu bakhululeke. Impi eyaliwayo yayingeyokuthi umuntu kakhululeke. Namhlanje waye kumele umuntu akhulule ngoba uyizana.
Chuma.
Izelelelevile ngu-Smith lakhe inkalakata zezindlu ezilama-40 lokuzeni ezilama-40 bedrooms kodwa lesithi kulama-sanction. Lisedlula uSmith abazange bakwenze balokhu elikwenzayo. Sikhuluma khona apha sibathathu nguwe Chuma osuthi kakhulu okwedlula sonke khona.
What simgeni sithu college
unfortunately being starting maybe sisikhuluma silama lokuzini intention ukuthi kuyakhiwa achubana kuya ngiyalulazana angikho mina ncinu ukululaza nxa ulambile hamba udinga ukudla ngonkosi yami awulamuntu ozakudingela ukudla vele kuyaphandwa yikuba ungomani wona vuka uzenzele akulamuntu ozakwenzela ukuthi na ufake ukudla etafuleni yakho kumbe abantwana bakho into ekhona ubelayona asifundeni ukuhloniphana ngezikhathi zonke being in different political setups akutsho ukuthi wona sokumele ubona nganta wena nguwo olelungelo lokukhonya kumbe lokuthethisa ukudlula abanye abantu lokwana kuthi bengisela nje kuphela u-emptiness oyabe usulabo ungumuntu okumele ngabe uyahlonitshwa it's very simple okuyinto lokho ngiyakhuluma mina ngithi kona ama-councillors amaningi lama-MPs amaningi abamele ama-opposition parties abakaze belinuke ijambo lepolisa kumbe benuke isitokisi ngenxa yokuthi babe besenza izinto ngendlela efaneleyo akusiyo ndlela ezanu-PF lana.